Ngibona ngani izindaba lezi abazikhiphayo kazitshengisa ukuthi bangabe bengabantu abakhulileyo njalo indlela abayo ayihambelani lendlela okukhulunyiswana ngayo kwezombusazwe nxa kubangwa ukuthi kwazi ukuthi ongani angakhokhela kumbe oseke wasebenzela ilizwe kahle ngubani. Kusitshengisa ukuthi hayi kuzanu akula kuzimisela ekwenzeni ukuthi ilizwe libe ngcono nje into yonke singathi iya ngokuthi okhulumileyo ngubani njalo singamthini kuye sithi kupersonali ngesikhiwo ukuthi hayi into abazibangayo labazikhulumayo azilani lobani njalo azilani le ndaba zelizwe badlala nje kakubi bengabantu abadala singazi ukuthi kathi bahlutshwa yini ukuthi bakhulume indaba ezimqoka esifana le ndaba zokuthi njengoba ilizwe lisiba le drought kanje kuzenziwa njani ngalo mnyaka njalo uhulumende uzasebenza njani ukuthi asize abantu ukuthi bangaqedwa i-drought lesi khangelane layo.
Uthi uJonathan Moyo yena kayisuye nkosikazi Joyce Mujuru owaxotshiswa nguye ubaba uMtswangwa. Uthi nxa ecabanga ukuthi engamxotshisa kubandla akhohlwe. Uthi ningalawa manje.
Ngonani kuzima kakhulu ukuthi uMtswangwa laba bazibacabanga ukuthi kungaba lula ukuxotsha uJonathan Moyo ngoba befuna nje kube njalo njalo bengavumelani lokuthi yena mhlawumbe leqembu mhlawumbe asebenza lalo abangalithandiyo. Udubo lukhona phela ukuthi nxa bexotsha uJonathan Moyo kuza fanele baqale bawelelane lo mnumza lo President Mugabe baqale bathole ukuvumelana lo Mrs. Mugabe njalo kufanele bakhumbule ukuthi unkosikazi Joyce Mujuru waxotshwa usebenze uMrs. Mugabe kakhulu ngakho khonokho mbone nganako sese kubafikise endawo kakhulu abaleqembu elikhanya lisithi lona livukile lezi nsuku.